o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mbimbitho 2020 mu Praxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igciwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster. Walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owe-ZITF neminye.
Sikhuluma ukuthi kwakhona i-Patriotic Act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe, asiyali ukuthi abantu bayathunjwa, but akube lama-true abductions, not ama-fake abductions.
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho owe-Zimbabwe Patriotic Act. Njalo abasakhulayo baveza imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbuthano wokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair wezokuthengiselana ebiza kwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo kayiseyikwenziwa njengoba kube kuhleliwe emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Ekhuluma lentathelizindaba eHarare lamhlanje, uMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imbuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza, eyemichado kanye leyemidlalo. Uthe imbuthano kayile kayisoze ivunyele okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Wengeza ukuba uhulumende uza kutsho ngemva kwaleso sikhathi ukuthi kuyiwa phambili njani. Kodwa uthe izikolo kazisoze zivalwe butumutumu ngoba sezizavalwa vele ngamaviki amabili alandelayo. UMnangagwa uthe bathethe amanyathelo lawa emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukuthi uZulu alalele inkuthazo yakhe le ngcwethi kwezempilakahle mayelana ngendlela zokuzivikela ezigoqela ukugeza izandla lokungabuthani. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane lo kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Asizweni amazwi yakhe.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Uhulumende sedlulisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair. Yonke imbuthano yokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lembuthano yezemidlalo layo isimisiwe. Imbuthano le izaqhubeka ingozi ye-coronavirus ingadlula. Wabe kuzasetshenziswa kule mbuthano okufana nemali sokuhangelene lokulwisana lomkhuhlane lo kanye lendlala. Imbuthano yabantu abedlula ikhulu egoqele ukukhonza le mtshado izavalwa kwenyanga ezimbili. Siza kwazisa uZulu ngemva kwalokhu ukuthi kuzahamba njani.
For the next 60 days, after which suspension will be reviewed.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje. Abekansili yakobulawayo kanye loZulu bathi bayakujabulela ukumiswa kombukiso wezokuthengiselana owe-trade fair lo mthimba kazibuse. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxelo kansila waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo yomibili ngoba iyo eyingozi emkhulu, ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari ukwenzakala elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani. okuqathekileyo zimpilo zabantu sokuqathekile ubana sivikele izakhamizi zakobulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabela ukuthi ungamemetheki ngoba ingozi esilayo enkulu. Umsebenzi kahulumende asowokuvala izikolo asowokumisa imbuthano yikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokuthesta silayo ngoba sikhuluma kanje sibone ukuthi unganxa ungena amabhoda akithi the only thing that they test you is i-temperature but ngokuzwa kwethu kukhona amanye amasayensi angayangasiwo temperature. So yikuhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lo usenze njani.
UZulu wakobulawayo yena uthini ngalo mkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakobulawayo bathithibele okumangalisayo ngalo mkhuhlane. Okwenza bethithibele kakhulu yikuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi yokulapha umuntu otshaywa likhanda. Imolo omkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakobulawayo ngamazwi acatsha ngelithi akhulunywa nguminister of defense ukuthi hayi lo mkhuhlane abantu kabazihlalele nje mahlayana ngoba umkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakobulawayo bakhahlamele kakhulu yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi on dependence bedluliselwe phambili.
Umnumzana Mlandu Ncube ngukansila wakobulawayo. Untungamile uphinde waxoxa njalo lengcwethi yezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube ukuze sizwe imibono yakhe.
Ukumiswa kwembuthano elabantu abanengi okubalelwa khona i-trade fair le independence okwenziwe ngumongameli namhlanje kuyinto vele ekhuthazwa yi-World Health Organization inhlanganiso yezempilo emhlabeni ethi yona kakuvinjelwe ukuhlangana kwabantu abanengi endaweni eyodwa ngokuba lokho kungenza ukuthi kumemetheke igciwane leli le-corona. Ngakho-ke akulanto emangalisayo kukho bese kuphuzile ukuthi akwenze. Akudingi ukuthi zibe khona i-coronavirus elizweni, akudingi ukuthi kuze ube khona umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ukuvikela yikho okuqakathekileyo. Uyamemetheka ugcwala umhlaba wonke jikelele, kuhle ukuthi uvinjelwe ungakaze uchake indawo yonke ngokuba ungaqala ukuchaka indawo yonke kuzaba nzima elizweni elilobuya ngobungaka elilokwehluleka okungaka elilombuso owehluleka kangaka ukuthi kubuyiselwe emuva umonakalo ozabe usudalwe i-COVID-19 kumbe coronavirus.
Udaba lokungavalwa kwezikolo ke ulubona njani?
Ukuthi umongameli athi izikolo kaziqhubeke zivuliwe ngokuba seziseduze ukuvalwa ikungazwisisi ingozi ye-coronavirus. Izabe kungenzeka ibe isichithekele yonke indawo. Kanti-ke ukuvalwa kwezikolo kuyikuvikela. Nxa uvikela kawudingi ukuthi kuze kube le ngozi evelileyo. Njalo kawulindi izinsuku ukuthi ngoba phela vele sekusiyathutha izinsuku zezikolo. Uyamisa kuphangise ukuthi zivulwe izikolo. Ukuze phela lezi sikhathi esilahlekela abantwana besikolo bengafundi silungiswe ngokuthi ziphangise ukuvulwa izikolo babuye lesikolo nxa ngabe lowo mkhuhlane uyabe usudlule emhlabeni. Ingozi ke inkulu, kumele kuvalwe izikolo, kumele kuvalwe imibuthano yonke labantu abanengi njengalokhu inhlanganiso yezizwe yezempilo i-World Health Organization isisho. Kuyingozi ukuthi ulinde ube ulokhe ufuqela phambili usithi hayi ngemva kwesikhathi esingaka kungabe sekurayithi kumbe ukuthi izikolo sezisiyavalwa. Kuhle ngabe uzise zavalwa kumanje kungakabi lo monakalo.
Lowo ke bekungumnumzana Evidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lePhalamende kubana lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakhankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho. Abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe kanye lenthathele zindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubeka phambili kwelezi zijeziso oweZimbabwe Patriotic Act. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhasi laba batsho lokhu phambi kwekomidi yedale lePhalamende elibona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngummeli weMakonde, uMnumzana Kindness Baraza. Abekomidi le banxuse laba bantu ukuba bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika betshengisela. Umgcinisihlalo webhasi uMnumzana Calvin Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.
Ndochikumbiro chatiri kukumbira. Saka tiri kukumbira zvekare kuti mutemo uyu kana kuri kuti
iso isicelo sethu zvona lezo. Sicela bajeziswe kanzima abaye betholakale belamacala alolu hlobo. Isijeziso sakhona sifike kuminyaka eyi-25. Kulaba batholakala belomlando ngemva kwale minyaka sithi thina ma ethe wasiceda isigwebo sakhe akumelanga atholise ithuba lokuba ngumkhokheli kuhlangothi zonke zikahulumende i-public office.
Isikhulumeli sale inhlanganiso uNkosazana Salingoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lomthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Umthetho lo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bebizela ukuthi kube lama-sanctions eZimbabwe. Ama-journalists abazabe bepainta ilizwe ezifu libi ezifu kulezinto ezibi ezenzakalayo zona zingekungamanga ababe beyakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi khona i-Patriotic Act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe, asiyali ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama-true abductions.
Enye inkokheli enhlanganisweni ye-Broad Alliance Against Sanctions, uMnumzana Jacob Chabalala, ulandisele amalunga ekomidi le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla leZANU-PF lohulumende.
Ama-watch industries bevumelana lamazwe angaphandle abazawabo ukuthi bafake ama-sanctions lapha eZimbabwe. Babecabangela ukuthi uhulumende kayisoze survive even 6 months.
Kodwa isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, olilunga ledale lePhalamende elimela iwange Central, uMnumzana Daniel Fortune Mulukele, uthi kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe, njalo akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Thina njenge-MDC siyabemele siyicubungule indaba enje. Aso ndaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele, sinikeze usekelo mbi support. Indaba esifisa ukuthini imeli yebantwini ithukele ebandla. Ngoba singayekela ihamba injalo, so ngathi sesimixa up okweZANU-PF lokweZimbabwe. Kulo mahluko omkhulu phakathi kweZANU-PF leZimbabwe. And njengemember of parliament, umsebenzi wami ukuthi ngikwahlukanise khonokho.
Umulukele uthi lo kungasimthetho omuhle, kodwa bezimisele uhlangana lawo edale lePhalamende lapho usulethiwe.
Ngumthetho esicanga ukuthini ngabantu abasupporta umbono weZANU-PF, kodwa mina ngicanta sombono weZimbabwe. So ngoba yimthetho eyagcina isincindezela abantu, isithelenzi sokuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo.
Ikomiti yebenxuse abe-Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lePhalamende anduba batsho ukuba kwenziwani sebephose bafikisa umnyaka behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo sijeziso. Imizamo yokukhulumisana labe ofisi yommeli wakweMelika ukuthi sizwe icele labo ngalomthetho oqhuqhuzelwa ngabebhazi yehlule, kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga eleZimbabwe njengelizwe, kodwa inkokheli ethile yeZANU-PF lamankampani adlelana laleli bandla. Uhulumende weMelika uhleze sitsho ukuba kungumthwalo kahulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa umuntu wonke, ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wonkohlakalo anduba lezo ziphatha amandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Elemelika lisanda kwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo lokaZulu. Umbiko lo uphume ngeviki edluleyo. Wamukelwa ngenjabulo ngabalela ilungelo loluntu elizweni. Besithi akula mehluko okhona phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokamuyi umnumzana Robert Mugabe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe loSteven Sibanda osakhulayo olela amalungelo oluntu.
Umehluko phakathi kwaRobert Mugabe lo President Emmerson Mnangagwa saka ngokubonakala ngabo. Xa sikhangela uPresident Emmerson Mnangagwa uwathi kuphambili odloka umongameli Robert Mugabe umongameli Robert Mugabe siyakhangela empilweni yethu sizalwa zize sikule sike namhlanje azange sibe kuthiwa kathi eZimbabwe udifile umuntu wafa xa wethu obedemonstrator sakhale kulumende kaEmmerson Mnangagwa uthengela mnyaka engene ebukhosini wafa abantu abedlula ithumi siyakhangela njalo ama-evidence enzakala January ema-demonstration station to France issue yakale response yenzwa ngukhulumende kaEmmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa labasakhulayo abebadlele zanu PF yena uthi okushiwo ngukhulumende weMelika akusilona iqiniso, uthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni. Ukubona njalo lokho
ngathi inkulumo yabo bashebe ikhuluma uzothatha isikhathi eside khathi sesingena mnyaka wesithathu ithetha amatomu angazi bana yena uzayo kulungisa nini isikhathi abathi sizathatha isikhathi eside kanganani. Kunomuntu angabusa ukomnyaka kulomehluko sibe kodwa nxa ungala lokhu usengeze ububi inyaka isiloku isanda singasela themba la uthi sizalunga ngaphansi kobukhokheli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengisela. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela i-commission yona ebele njongo yoku-investigator ukuthi kahle-kahle kuyinokwayenzakala. Ubona ngani ilokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu?
Ukubana isele nxa lintshontshile benza auto i-covers lesithiwa into yenziwa ngupresident emasonangako nguye olelungelo nxa sikhanya constitutional lokukhipha amasosha ahlambanile yenza calm down i-violence yesenzakele abantu bazodutshulwa yena nguye u-command and chief of defence alokuthi wena nxa ungu-chaptain wethim iqembu labo lingadliwa nguyabu-responsible for that angeke athi zakwazi ukuthi abantu badutshulwa ngobani. So upresident emasonangako uyakwazi sobala ukubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe. It has set a bad commission of inquiry. That's why you waste your time. Therefore, Glimari has released that one.
Uphosela amazwi akho okugcina phezu kwawo lolu daba.
Namazwi ama okugcina njalo engihlala ngiwakhuluma ngingathaba kakhulu nxa uhulumende waseZimbabwe ngamphathela njengoba nje ithambo likayitshaye Samara xa bamdlala xa esaphila bangasithengesa ukuthi lapha kodwa wasamfuna ukuthi angene eZimbabwe. Ngingathaba kakhulu ukuthi embona lapha kuzomithetha.
Silokhu sikudaba lunye lukaZamara siyezwa abebandlele ezanu PF bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi sikaMgabe uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uZamara yena ungaphi. Ungathini ngalokho?
Ngathi ngesikhathi sana osengupresident okwamanje bebe nguminister of justice ngiye sahamba siyamnika i-petition sitshela ukuthi basinshidile udignita eGavana. So akekho into enjinjayo yaphuma lapho wasuka ku-defence wangela kumithile. So uyakwazi ukuthi yahamba kanjani indaba kayithethe.
Lo ke ngumnumzana Stephen Sibanda osakhulayo olwela ilungelo likaZulu uxoxa lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanxoxwa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo 8 bese luphela ngo 9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisandukwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukwengena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Mthokazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo 8 ntambama.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika ese-White House sesethule iziqondiso ezimbalwa zokuphathwa kwengozi yokusabalala kwegciwane le-coronavirus ezigoqela ukwaliswa kokubuthana kwabantu abedlula ichumi okwamaviki amabili alandelayo. Ekhuluma emhlanganweni labezindaba, umongameli Trump ubike ngokuvala kwezikolo, ukwaliswa kokuhamba-hamba kwabantu, ekhuthaza abasemelika ukubana bahlale emzini yabo okwamaviki amabili alandelayo. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esinika uhlelo lwezenotho.
Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstats, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekanhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isithilo esingabantu esikhetha kwe-experience mdala sisasebenzisa imali yamaqini. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro sagcina sesiqedela sisebenzisa ngokunobhiyela zitsheki or ama-travela zitsheki obaaziningi. So as long as i-politics yelizwe ithakhandani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga, ilokhu i-stretch i-value sikansikayo ukuthi imali yethu ibe-stable, ibe yimali ele-value, ikuthi kulungiswe iindaba zombangazo. So akusoze kudintshe lokho nje okuyabe kusenziwa ukuthi yabe silokhu sisebenzisa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka isikhala phana uyamenda kuvuleka phana, but inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zifuleke zibe ziningi kakhulu. Mali lokhu idleka ngenxa yemisindo ekhona. Isikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto udidanisandak imali abantu abayifuni ngoba gcineni ayithengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Edwin Dlovu ongusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala ukuthiwa ibhondi nothi liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa, ekuseni ungathi uyatshintsha ireti yalo liqathanisa lerandi leleyo yesidola uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo. Liwa nsuku zonke. Ubuso ukhangela ke le mpahla ezitolo lapho abathengisa khona ke ngalo ke idola lelo kuthiwa ibhondi, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha amataxi, kodwa ke ezitolo ezingane abantwana abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenzeka ukuthi babize intengo yabo ke ngenye idola ukuthi usitsho ukuthi hayi yesidola ngelayo bese bekhakhulethake bekhangela-ke i-rate yalelo langa-ke yiyo i-price yabaza kuchaja yona. Abasachaji-ke ngayo izimdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngike angena nje ezitolo ngidinga-ke i-charger yefoni indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hhayi nxa ungelayo singakubizela 400 kumbe 500 ngebhondi okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla edola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikheshi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho khesi uyahlulekwa nxa sisiya ema-wholesale tayihoda abanye bayala. Sokulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikheshi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini leyo abaye bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukutheka ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali naleyo sebeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuthi sonodinga ama-coins kumbe amarandi ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu kumele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency kumarandi kumbe amapula ukwenza ukuthi alesi athenge impahla phandle kwele nxa umuntu odala. So sokulobunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into adilezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikhesheshe khona kabanayo. So sokulobunzima ngapho umuntu angazathi ngamukeli ikhokheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki. Lala wonke umuntu kathesi phose sethengisa ngokunjalo-ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho amafemu seyavalo abantu sebephila ngokuyawoda impahla ibathengise.
Ngakwelinye icele uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, leSidco kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. UMongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba uhulumende ule mizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebesihamba lazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igcikwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster, walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu okugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owezetitf leminye. Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broader Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho weZimbabwe Patriotic Act. Abasakhulayo bona baveza labo imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.